ngivotile mina uyazi ngimangale ngoba ngibengicabanga ukuthi kuzakuba kule line but ngifike kungelani itho line ngafika ngangena within ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Bekunjani ukuvota kona?
Kube kuchaza ngifunde ezinye izinto ngiyabona sekuyingekesikhathi ngivota elizweni leli ezinye izinto angibe ngaqaphelanga angizibonanga kumbe sengikhohliwe the last time kumbe kuvela ngikwazi paying attention ne-excitement but this time ngibe ngipaying attention ngithe ngingena bayakubuza ukuthi ibizo lakho ubanike ibizo bekube besebekhangela kucomputer and then bebe sebekunika ukuthi nguwe yini lo i-address yakho yini ngakuyikho sayina ube susayina khonapho kucomputer usayina khonapho mthina iprinta sivela isiprinta ibalot yakho so uyabe u-expect ukuthi uzafika kula mabhokisi alama-ballot and all that it's printed on demand ube kuprintela bekunika khonapho bayakunika even ingalalithi phongu kuba lamalisti abantu abangikhona abavotelwayo bekunika ikufota and then ubusuzingenela lapho okuvotwa khona okule-secret yakho akula omunye umuntu abasebenza khonapho kabavunyelwa vele ukubaduzane lakhonapho nxawulo mbuzo bayabuya abasabambi ithetha lelanibalot abasalibambi vele ngimangele abasalibambi ngoba mbene ngilo mubuzo bese ngibuza umama lo wathi hhayi awumelanga ngilibambi umbuzo wakho ngowani sengimtshengisa usokhangela engabambanga iphepha lami ngisuka khonapho ngiqeda ukuvota then uyayingenisa kumthina ukuthi kuyobalelwa kumthina umthina wonalo kuyabe kulo muntu onekhonapho elitshengisa nje ukuthi kumele ungenise uthe ekunika ama-instruction kalibambi kalikhangeli kavunyelwe ukulibamba kumbe ukulikhangeli ebesebe ubusukingenisa kumishina ubusuqeda ekunika okuyibambi kwakho ukuthi awuvotile ukuzungena ukuzophunga bambi
ye nxa usukhangela-ke khonapho kule mbuzo eyabe ikhona khonapho-ke ephepheni lokuvota ibe kule mbuzo emningi kanganani njalo iphendule ngesiphangiphangini
imbuzo like umbuzo ngemuva kwe-ballot kube kulo mbuzo owodwa okuthiwa ngiyavuma yini ukuthi umuntu ebe lama-rights akhe regardless yokuthi uwumuntu onjani in terms of health care nowumfazi kumbe uyindoda ngiyavuma yini ukuthi sibe i-New York State ibe le rule yona le eyokuthi umuntu kumele elatshwe kungelandaba lokuthi ungowesifazana kumbe uyindoda kumbe khona like labantu abatesta abazithi bona kabakwazi ukuthi bayindoda kumbe bangumfana yikho umbuzo bekhona
singathi-ke nxa uphendule umbuzo wona lowo akula muntu okade kudonsa nje esithi hhayi phendula uthi kumbe uphendule wenzeka
ngitho nguye umbuzo engibuze umama yena lo esithi bathe bengiqhubela iphepha i-ballot bathe besithi ngemuva kulo mbuzo and then ngase ngisithi umbuzo wani so sengikhangela sengitshengisa sothithi bengingazwisisanga ukuthi u-10 ngoba ngithe u-10 wase sithi khangela i-ballot yakho ukhangise ngemuva wena wedwa ngiyabe uyilungisa uyikhangela wedwa uyiflipha wedwa sengase ngiflipha wase sithi kulo mbuzo ngemva nalo umbuzo nalo ungawukhohlwa ukuwuphendula engakangitsheli ukuthi ngiwuphendule njani kungithi ukuthi qaphela nje ukuthi ungawukhohlwa ngoba ungemuva kwe-ballot
ye nxa sukhangele-ke ukuvota kwalapha kwehlukane kanganani lokwenzakala ezimbabwe
kwehlukane ngoba nxa sisizwa abantu bevota ekhaya bayabe kube kulomsindo abantu bethayo kuyenza izinto eziningi last year bengikhaya bevota ngivotanga zangu but ngahambisa obaba ukuyavota umama lobaba so ngakho ngaba le time yoku-experiencea ukuthi lami ngizibonele anzake ngibe involved in voting ekhaya so ngoba ngahlala emazweni for a long time so ngithe ngingena khona laphana obaba ngoba sebekhulile hhayi babavumela bayabavumela ukuthi befike bengami elilayinini which is really good abakhuleyo labantu ngama-disabled hhayi labagulayo hhayi bayavunyelwa nje ukuthi bengami elayinini so bangena obaba baphuma but kwathi siphuma khona lapho on the other side of the road kwakule thafula ezanu p f kuthiwa kuyanini lalapha abantu abavotileyo kuyanini lalapha lisithengisa ukuthi umunu wena ukuthi livotile and then libhakise ibizo lenu otherwise alisoze libe lima implement.